ibandla leli bekumele lethulele uzulu ugwalo lolu eHarare olulesihloko esithi Building an Economy to Support Transformation kumbe Best eMandela Hall emagcekeni eHarare Showground. Umnumzana Nixon Nyikazino unobhala jikelele webandla leli uthe bethuselwe ngabatsha becele elikhokhelwa nguchamisa ababizwa ngokuthi yiVanguard ukuthi bazabathwalisa nzima abantu abahamba emhlanganweni lo. Unyikazino uthi lokhu yikho okwenze ukuthi kube labantu abalutshwana abahambe emhlanganweni webandla labo.
So ngenjongo yena le sithe sizolungisa omnye umhlangano ukuthi sihlale phansi abantu bebuye sizelonche imanifesto. Uchamisa yamazi ukuthi udoctor kuphi upresident ulabantu. So uyabe fanele ukuthi esebenze iVanguard ukuthi ekuhlokomeze ukuthi abantu bebone ezifo njenga awula abantu kumama yena ekwazele ukuthi abantu bonke bakumama.
Unyikazino uveze njalo ukuba balobufakazi ngodaba lolu njengoba sebetshele lamapholisa ngokubehleleyo.
Into eyenzekeleyo ukuthi sila abantu abathiwa labana iVanguard ikaNelson Chamisa abantwana bayahlukumeza abantu ngetshaya abantu ema-constituency ema-district ngamawadi. So abantu bona labo yiwo abamise ukuthi abantu beze bengafikela ukuthi bebuye emhlanganweni wethu. So yikho sesithi thina sizokhuluma lamapholisa ukuthi bedinga abantu bona labo kade behlukumeza abantu bebotshwe. And even laye uNelson Chamisa kufanele engumuntu ongumthungameli owabantu not ukuthi ebehlukumeza owethumeza abantu ukuthi bebehlophana ngabantu yikho asikuthandi.
Kodwa abibandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa bakulandule lokhu besithi kuyamangalisa okukhulunywa ngabantu abakucele le-MDC elikhokhelwa nguMakhuphe. UDanford Ngaduore unobhala uhlangothi lwabasakhulayo eHarare kucele le-MDCT ekhokhelwa nguChamisa uthi bona baqhuba ezokhetho hhathi ukugijimisana nabantu abachitha isikhathi sikaZulu besenza izinto ezingakhanyiyo.
So whatever zotalwa Makhuphe ne-team yawo
oze kukhulunywa nguNkosazana Makhuphe nabanye bakhe kuyikwenza kwabantu asebephelele kungabantu abadinge abantu bema-constituencies abo babaswele. Abantu babalandeli muntu kungekho ongabasiza lokho. Abalandeli muntu ongelalutho abangazwakha khona. Akukho ngitsho loyedwa abasakhulayo ebandleni engilandelayo kweHarare owethusele uNkosazana Makhuphe. Abasakhulayo eHarare baphatheke kakhulu ngokubona ukuthi ilizwe leZimbabwe selikhululekile njalo. UNkosazana Makhuphe babuyele kwabanye baphatheke ngezokuthuthukisa ibandla hhatshi ukulwisana abantu.
Inkokheli yaleli bandla okubalisa uNkosazana Makhuphe kayihambanga emhlanganweni lo ngenxa yokuthi bathi bebesethuselwa yiVanguard yecele le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Ngimeme isitudio 7 ngiseHarare ngingumenzi Gama.